Hayi ngapha kuthule kakhulu abantu bangapha nje into zabo zonke kakhulu kwindaba zepolitics lapha basenza ngokuthula akula kudlwangudlwanga kula kucwabula kuxukuzela kulakhona kuthiwa noma umuntu egqoke itisheti liyibandla selicala lingaba libandla libutha lingaba libandla liphikisa ngoba abandla aphikisa lapha maningi uyagqoka umuntu noma ipitisheti akuthule kakhulu kuthule kakhulu ukuthi kulokhetho kubonakala nje ngamarali lokuthi sibone nje kuma-TV lapha besides that hayi kuthule kakhulu
akula ngisho leyedwa likeleza ukuthi uchayiwe kumbe wahlukuluzwa ngendaba zokhetho
hayi hayi hambani lesima kungabe kusikhuthile but hayi so far so good kuthule sibili isitheshini yangapha hayi kuthule abahlukumezana abantu balapha kungaba nenkinga ye sengaba khona kodwa-ke hayi angingahlangani nakho kuthule okwamanje
kodwa yona imbiko abayethulayo abezombusazwe iyafika yini kubo bonke abantu kumbe bakhona abanye abangafinyeleli kakhulu ngendaba zaboradio labo TV
ya kusho ukuthi endaweni zemakhaya ngoba kukhona amanye amakhaya angathi kuba neproblem nale ama-TV kade khona bakhala ama-signal ngi-TV nama-signal amafoni kwezindawo ikakhulu indawo zelimpopo khona babakhala khona le Eastern Cape ngaphandle kwalokho kodwa-ke hayi abantu bathola umbiko amabandla ayakhampena kakhulu 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 amabandla ayakhampena plus ama-stations alapha ama-TV lapha ama-stations kose ama-TV shootish ne ngaba yi-5-6-7 khonapho ayakhava ama-political parties wonke ngokufanayo wonke ngokufanayo alikho ayikho istation ebonakala ngathi ukuthi i-favor i-party ethini njengoke sikubona ekhaya ukuthi istation sithile sivele esinye sisazala ukuthi ngese-party ethini lapha kukhululekile and kuleyi iprogram abayenza ku-TV lapha yawukhampena leyo amabandla wonke abakhona wonke kusemplatform yenziwa kwesinye istation lapha i-ENCA bayibiza ukuthi i-TV babakhona abantu ama-leaders amabandla labantu ama-supporters bahleli kahle akuluywa nix bakhampena nje phambi kwabantu abantu wonke bekhona
singabona ukubana kule bandla leli elitsha elemkhonto wesizwe elikhokhelwa ngumnumzana Jacob Zuma lona lidlala ndima bani ubona ngani lilakho na ukuthi liphumelele siboneke usibali omongameli ovele ebandleni lakhona
hayi ukuthi lingaqoba kufika kuleyo level ukuthi lingakhokha ilizwe hayi kodwa ngibona ngathi bazaba ne-influence ekhona kakhulu kuparlament ngoba ngicabanga ukuthi ngenzela into ezimi ngayo bazodla kakhulu ku-ANC yikho lapho kukhanya ngathi support yabo enkulu izovela khona maybe lakwamanye amabandla afana labo UDM ku-EFF anginasifuthi bangathola abantu abanganani kodwa kakhulu bazodla ku-ANC so kukhona kuzobanika amandla ma ngabe sokusiya kwindaweni zama-coalition kuma-city council kuma-local authorities nasepalamente makulama-bills.